Futhi thina singakakhuleki ngizathanda ukutsho lokho ukuthi ebusuku obedluleyo ngikholwa bekuyibo ngathi kwelinye inina nga ungenza njengokuba silayelwe ukuthi senze ukuthi kuza usane olulekhanda elilamanzi kuzancipha futhi ikhanda losane lancipha izolo ebusuku ingxenye eyodwa ye-intshi ngokulinganisa ngentambo ngakho ikhosikazi limlethe lapha kathes manje isizathu ukwenzile lokho dadewethu kule sizathu uyabo nxa ungaboni into ebambekayo isenzakala lokho kuzakwenza ukholo lwakho lwengeze ukuze uqubeke ukukholwa khona kwesinye isikhathi ngiyakwenza lokho nje ukuba mhlawumbe njengokuthi ngicele umuntu asukume anyathele kanye kumbe kabili nyakaza isandla sakho nyakazisa umunwe wakho into nje abangayenza yahlukile ukubenza nje babone ukuthi konke kuqondile bethuka nje njalo bacabange akuyikwenzakala khona kodwa kuyenzakala sonke isikhathi yabo kumele kwenzeke bangaka bafuna ukukhunjula emthandazweni manje lingaphakamisa izandla zenu bese lisithi Nkosi siphe khona asikhothamseni amakhandethu Nkosi lapho sisizwa lingoma enhle kakhulu endala yebandla eyabhalwa ngumngani wami oligugu uPaul Rada kholwa kuphela sicabanga manje ngomfana owalethwa nguyise kubafundi kungake dluli insuku ezilithumi ngemva kokuba uJesu ebaphe amandla wokuxosha amadimoni lokusilisa abagulayo futhi nampa babelapha benqotshiwe ngokupheleleyo ngodaba lwesithuthwane futhi bayibona inkosi yethu isiza futhi ubaba wagijima njalo wathi Nkosi woba lesihawu kithi indodana yami ihlezi ihlukuluzwa lidimoni ngimlethe kubafundi bakho futhi behlulekile ukumelapha uJesu wathi ngiyenelisa nxa ukholwa kholwa kuphela oh Nkulunkulu awukatshintshi lakancane sukela lapho ngofanayo nje othandayo omnandi lozwelayo uNkulunkulu njengoba wawunjalo ngabe unjalo wena lamhlanje futhi inkosi njengalowo baba sonke siyakhala inkosi siza wena ukungakholwa kwethu kulula kakhulu siyakubeka phezu kwakho baba sifuna ukukupha wena ukubonga lentumiso ngokuthinta lolo sane ebusuku obedlileyo ukubona ukuthi lolo khakhayi obele uvuvukile okutsho ukuthi ithambo bese liphumele phansi kwehle ngengxenye ye-intshi ebusuku obedlileyo siyabonga ngalokho baba lapho sisazi ukuthi odokotela bethu kabala lutho ekucubungeleni ngakho kakulanto abangayenza ngakho lokho kodwa wena ulokhu nguNkulunkulu inkosi yezehlakalo zonke siyakubonga wena baba siyakubonga wena ngokwethembeka kukamama lo nobumnandi lokulalela ngokuletha intambo njalo wayinamathisela kulesi siqephu sephepha lapha ukuze atshengise uzulu wonke ubufakazi bakhe kube yinkazimulo kaNkulunkulu makuthi omncane wakhe aphile futhi abe ngumntwana ophilileyo okwenkazimulo yakho khangela zonke lezo zandla eziphakanyisiweyo baba esinye lesinye sakhona silendingeko esami siphezulu lami baba ngilesidingo futhi nanzi ezinenge la esimeni sencwadi kumbe kuleli bhokisi balendingo abantu sibili abalendingo kwenze kugcwaliseke Nkosi ukuba munye ngamunye amukele isicelo sakhe kulobu busuku mabathathe lobu bufakazi balumama njalo njengesibonelo ukutshengisa ukuthi wena ungatsho ulutho kuphelile wena kuphela okufuze sikwenze ikwamukela khona futhi senze njengoba kuchiwo kumsebenzi oqediweyo Siphe Nkosi ukuze zonke zalezi ncwadi futhi lalezi zifile labantu ezizabekwa phezu kwabo mabaphilise wonke ophakamise isandla sakhe baba mabathole okufunwa yinhliziyo yabo siyakucela khona ngebizo lika Jesu amen lingahlala phansi bengifuna ukulitshengisa intambo lapha ikhosikazi eli nanko ke ukuthi ikhanda losane linciphile njengokwethembisa kwenkosi ngithi ngomoya ongcwele izolo ebusuku kamangalisi yena na ngakho usipha isibindi esikhulu ukuba sethembe njalo sikhole manje lapho Jesu esithi kuleso sihlahla kumakho 11:23 akula muntu ozadla kuwe kusukela kathesi kungabe yena engamemezanga kakhulu ngani sengathi ngokusobala yena wayeziphumulele ngakho kwaze kwathi abafundi bakhe nje ngicaba ngomunye wabo wamuzwa yena futhi kwa lapho leso sithuthwane lapho sibuya phambi kwenkosi Jesu umfana waba lesa thuthwane angakazi abe laso mhlawumbe wawela phansi sengathi ufile kodwa wananzelela ukuthi uhlangane lomunye owaye lokhulu oluphakeme ukudlula labo bapostoli. Manje ngizathanda ukuba omunye obengakholwa ukusilisa kukaNkulunkulu akhangele lokho. UJesu wayebaphe bona amandla okuxosha imimoya futhi babehlulekile. Hayi ukuba amandla ehluleka kodwa bona behluleka. UJesu wabatshela kungani thina sehlulekile ukulixotsha yena wathi ngenxa yokungakholwa kwenu. Ibandla lilokho lilawo amandla. UNkulunkulu kazaka susi amandla akhe ebandleni kodwa ibandla kalila kukholwa okwaneleyo ukuthi liwasebenzise yikho kuphela kulula njalo nje sizama kwesinye isikhathi ukwenza kube nzima kodwa lapho usenza kakhulu libe lula ivangeli yikho othola uqobo olukhulu lapho sibalula sibili ngakho uNkulunkulu watsho njalo lokho kuqedile njalo yikho kuphela futhi nje kukholwe ubeka lapho uJesu esithi akungabela muntu odla ku ngani amahlamvu aye lokho emahle njalo ebukeka njengokuba ixolo lakhangeleka lifana kodwa usehla phansi ngaphansi komhlabathi kulezo mpande impilo yaqala ukuchabalala ngakho kunjalo phezu kwemvukuzane phezu kulaloba iwuphi umhlobo wesifo ongafuna ukuthi sicabange lapho nxa ungamukela ilizwi likaNkulunkulu phansi le ekujuleni empandeni imvukuzane ingabi khona isandla sakho singabe silokho somile lokho akulando kwenza ngokusilisa kukaNkulunkulu ikuthi nxa wena ungakholwa uyabo phansi le kwenye indawo sekuqalile ukusebenza kudala uJesu wathi ungathi kulintaba suswa futhi ungathandabuza enhlizweni yakho kodwa ukholwe ukuthi lokho okuchiloyo kuzenzeka ungathola lokho okukhulumile akukuhle yini lokho lokho kwavela kubani indodana kaNkulunkulu akabana amazwi izulu lomhlaba kuza kwedlula kodwa manje kodwa amazwi akhe angeke manje indlela kuphela ongakwenza lokho kumele ube lenhloso eqondileyo lesizathu esiqondileyo manje nxa ngingaphuma phandle lapho futhi ngithi ngiza kutshengisa ukuthi ngingasusa lintaba suswa ntaba kayisozi isuke ngeqiniso ingeke loba mina ngilani kumele okuqala kumele uthole intando kaNkulunkulu yiso isizathu ngokujwayelekileyo edwendweni lokuthandazelo ngithola okunzima kakhulu kungenxa yento ehambe phakathi kwezidwendwe lokunjalo futhi yikho lapho okuphenduka khona kodwa bona nxa ulesono esingavunywanga wake wananzelela endabeni ngingakaceli umoya omubi ukuthi usuke ngiyayikhangela leyo ndaba sibili kabanzi ukuba liqiniso ukuthi akulanto kuleyo mpilo engavimba loba yini bona wobakhumbula kulezi zipho ungangena enkathazweni ngazo uNkulunkulu yakhumbula kwesinye isikhathi wanika umprofeti wenza umprofeti ngomuntu uMose njalo wamtshela ukuthi ahambe ehle akhulume edwaleni ukuthi umprofeti wathatheka futhi waphuma futhi wachaya idwala ukhuluma ngobuthakathaka bukaKristu ukuthi yena kuzamele afe okwesibili kumbe achaywe okwesibili wayelawo amandla okwaletha kodwa kwakungasintando kaNkulunkulu. Ngangisoze ngakholwa ukuba kwakuyintando kaNkulunkulu ukuthi uElisha ahambe ebhoda ngoba labo bantwana babemkhoza ngokuthi yena ulempabanga. Angicabangi ukuthi kwakumele enze lokho kodwa wayengumprofethi futhi wazondiswa njalo wabeka isithuko kulabo bantwana futhi amabhere amabili azinsikazi abulala amachumi amane lambile abantwana abancinyane. Abangela acala uyabo kodwa angikholwa ukuthi kwakumele akwenze lokho futhi khona nje uNkulunkulu ngiyakholwa lamhlanje engakabeki yena ibandla lakhe emandleni yena uyalinga elakhe ibandla ukuze abone ukuthi lizenzani thina isikhathi esizayo mhlawumbe nxa inkosi ithanda lapho ngingaphenduka kuzamele sibe lesikhathi sokuhlala entweni enjengaleyo entweni efuna ukwenzakala futhi ke sizakwazi okunenge ngakho lapho kodwa nxa nje ungakhuluma ilizwi uthi inkosi ngiyakukholwa khona ungathandabuzi kutsho enhlizweni yakho manje sitho kwesibonelo bengisesihotsheni futhi ngichumayeza izigidi zabantu kodwa phesheya kwentaba ngale kule qembu labantu abalikhulu futhi bafa bengamazi uKristu yebo ngilesigidi lapha sokuchumayeza kodwa-ke into enhlizweni yami yangitshela kuhamba phesheya kulabo bantu kuhamba kubo bayafa ngokwami angifuni ukuhamba kodwa-ke kulento phakathi kwami bona lowo ngunkulunkulu lapho ehamba bona ukuthi injongo yini bona ukuthi isizathu sokuhamba ngesani hhayi okwami manje nxa ngisithi kahle nxa injongo yami iqondile yokuya phesheya ngale kodwa-ke ivuke phezulu lapha futhi nansi intaba enkulu ngithi uyakwazi nxa ngingaya phesheya kwaleyo ntaba futhi ngisize bonke labo bantu abalikhulu kwelinye ilanga baza kuba lesithombe khona umfowethu Branham isithunywa sevangeli esikhulu manje isizathu sami kasilunganga intaba kayikuwa ngitsho nomzane kodwa lapho isizathu le njongo yami kuqondile lo nkulunkulu enhlizweni yami engikhokhela futhi ngingeke ngidlule phezu kwentaba ngibhode intaba ngaphansi kwentaba mina ngizathi ntaba suka mhlawumbe lapho ngikutsho lokho futhi ngikutsho nje yilo mhlobo onjalo womoya oqondileyo ngiholelwa ngumoya ongcwele ngisentandeni kankulunkulu kungabe kungela ngitsho kodwa isipuni esincinyane saleyo ntaba sikhithikela phansi kodwa kusendleleni ilanga elilandelayo kungaba lamaphawundi amabili ekhithika elilandelayo ilanga ikota yetani kuthi mhlawumbe sekulenyanga kukhithike amathani amahlanu ini ngakho ngabe ungakuboni lakathesi kodwa iyatsheda isendleleni ngizahlala khonapho ngibone into isenziwa ngoba uNkulunkulu watsho njalo futhi lokho kuqeda konke nje ungacabanga lokho ngomama wakho ngale kulobo busuku kulungile nxa ungakucabanga khona uza kusila kulungile kungukuthi nxa ukukholwa khona khuluka ilizwi nje bese uhlala lalo uyabo kukholwe nje ubambelele kukho impilo engapheliyo manje kusasa emini ngitshele uBill ebusuku ayeqa amakhadi okuthandazelwa futhi mbemfuna ukukhuluma ngiyavuma eqinisweni bengilokho ngihamba kusukela ngozibandlela phesheya ngiphenduka ePhoenix khona ngekhaya ngibuyele futhi konke kuphelele ukudalula lokho ngize ngibe buthakathaka ngize mphose ngingazi lapho engimi khona kwesinye isikhathi kuphose nje kungitshayele phandle futhi-ke kumele ngisuke futhi bona lina bazalwane linxuse ukuba ngihlale ngapha ezinye izinsuku ezengezweyo ngikuthakazelela kanjani lokho ngiqiniso ngicabanga ukuthi leli iqembu elimangalisayo labafundisi lapha ngifisa singaba lesinye isikhathi esengeziweyo sokudlelana nxa inkosi ithanda ngiza kuphenduka kwesinye isikhathi kungela okunye ngisuke nje kwelinye ibandla ngisiya kwelinye futhi ngibhode ngingena idolobho lonke njalo ngelivakashele lonke ngithanda ukwenza lokho loba yini mina engingayenza ukunceda umbuso kaNkulunkulu okutsho ukuthi nxa lifuna ngikwenze futhi lokuphenduka kwesinye isikhathi sihlanganele lathi njalo sibe lobunandi omuhle umhlangano kwenye indawo futhi-ke likhumbule bazalwane ngizabe ngilithandazele yiyo into eliqiniso futhi ngifuna lonke lingithandazele lonke lina futhi manje kusasa ekuseni yizinkonzo zebandla kuwo wonke amabandla la amahle edolobheni jikelele manje amanye amaqembu avela eJeffersonville akhona la abanye babangani bami omunye wabaphathi bebandla lami ukhona la umfowethu uFred Southman angizange ngikwanise ukumbona emhlanganweni futhi umfowethu abanenge babangani bami abavela khona le eJeffersonville owami owe umabhalani wami la futhi bonke balapha kwenye indawo phakathi komhlangano angingababoni okwakathesi futhi bazalwane kulamabandla akahle lapha edolobheni futhi lina lonke zethekele dingani elinye lawo njalo lihambe kuwo lawo mabandla kusasa azalenzela kuhle ngeqiniso. Banga bazalwane abakholwa lumhlobo onje wentshumayelo, yiso isizathu behlezi lapha kuplatform la phansi ezindaweni lapha ngoba bayakukholwa khona. Futhi ngiyawathakazelela lawo madoda. Nkosi busisa lapha lolu hlangothi labo somabhizimusi bevangeli eligcweleyo abasekela lumhlangano kule ngiyakholwa lokho bekuqondile abasekela umhlangano ngilabanenge abasekeli babo ngoba phakathi lapho akumelanga sibe njalo kodwa izikhathi ziningi abazalwane bavumele imahluko encane njengokuthi umuntu akholwe okuthile okuncane okunye okuncane okuthile kungani kwenza ukungezwanani okuncane lezilonda ezakudala ezisukela emuva le kumele ngabe sekwaphola ngalesi sikhathi kodwa futhi nxa wena kumbe nxa ngithola osomabhizimisi bevangele ligcweleyo ngakho lokho kungani kuyanceda ukubopha futhi sibe ndawonye njalo sibe lokudlelana okuqotho ndawonye izikhathi nje eziqotho ezinhle futhi siyakuthakazelela lokho uNkulunkulu abusise lolu hlangothi ngiyakholwa inkosi yayivusela isizathu manje futhi ke ngaba lethuba elihle kakhulu leliya ilanga lokubona indawo kamfowethu Oral Roberts futhi mina bo inkalakatha yendawo enjengaleyo into enjalo enhle isikhumbuzo kuPentecost ngakho ngaya kwekamfowethu Tommy Osborne enye indawo enhle umuntu omangalisayo kaNkulunkulu umfowethu Tommy lami singabangane nje futhi siyathandana njalo lo mfowethu ora futhi abazalwane nje abathandanayo futhi siyathandana sizama ubungcono bethu ukusebenza konke esingakwenza kube ngokuhle kwabantu embusweni kaNkulunkulu ngakho ngiyawathakazelela lawa madoda belapha kuleli dolopho phakathi kwamadoda lawo wonke akahle elilawo lina zimvu lilabelusi abamangalisayo ngiza njengiza kutsho njalo lokho inkosi mayiqhubeke ilani lonke ngumthandazo wami futhi manje kusasa emini ngiqala sikhakubani inkonzo bazalwane 2:30 asithi 1:1 kumbe 1:30 kumele libe lapha ukuze bengaphazamisi ezinye izinkonzo. Manje nxa abafana bebengakalitsheli ebusuku lamhla balamabhuku athile imifanekiso lokunye lamathephu lamarekhodi futhi okwemhlangano njalo bayawathengisa kodwa kasoze sibavumele bawathengise ngesabatha kusasa. Akula mabhuku loba ini ezathengiswa kusasa ngakho kasikaze sikuvumele lo loba abanengi bathi uyaphambanisa ka futhi ubaba uBosworth omdala wayejwayele ukungitshela omfowethu Branham uphambansile lapho kodwa yiyo indlela engizwa ngayo uyabo futhi ngizwa nxa ufuna okukodwa bakunika okukodwa kodwa nxa kodwa asingeke sithengise ngesabatha hachi yikho lokho nga ngikukholwa lokho kumele ngiphile nje kumele ngiziphilele yabo futhi kumele ngiphile ngokukholwa kwami futhi ngakho kumbe lingathumela ekhaya futhi khona endlini endaweni ngale bese ukuthola manje lamhla ebusuku asikukhohlweni nje lokho sonke ukuthi ukhona umsebenzi okwenziwa kumbe okunye okuthile kumbe ukutshikatshika kosuku asibekeni nje eceleni konke besikhangela elizwini okwemzuzu emlithwane njalo sibone ukuthi uNkulunkulu uza khulumani kithi ngelizwi lakhe futhi ngicela ukuthandaza ukuthi uNkulunkulu uzasipha nje isibusiso esikhulu kakhulu ebusuku lamhla Jean ungangithumbela yena yini ungangithumbela linkazana encane yini layisiyonto enhle ebukekayo yini ungathanda ukuya ekhaya lami futhi udlalelo sera wami omncane omude phose okungaka ungathanda ngingathanda ukuthi ukwenze uphose nje alingane lawo futhi uyintombi kababa encane futhi ngikubheje lawe uyamthanda ubaba wakho futhi awumthandi umama ngeqiniso uyamthanda inkazana enhle kakhulu ngihlezi lapha ngikhangele amehlo amancane angani izikhala ezimbili ezijileyo engutsheni lele lwele ezincane ezinsundu ngiyabathanda nje abantwana abancane ngilamankazana amabili amancane ngekhaya omunye wabo nguRebecca lomunye nguSarah lapha esikhathini esingaside esedluleyo ngangingekho bonke ngamankazana amancane kababa uyazi futhi ngiyabathanda futhi masinya ngingena kumele ngibathwale emhlane futhi kuphela uBheki sesibamkhulu kakhulu kulokho mkhulu njengami engephula umhlane wami manje kodwa ulokho einkazana encane kababa ungelani futhi manje phose omunye umnyaka sifuna ukumngenisa esikolweni seBhayibheli kwenye indawo futhi khatshana lesikolo sikaZulu wonke futhi ke babe melele ubaba uyazi ukuthi abuye ekhaya bengiphumile ngiyemhlanganweni futhi kusasa ebusuku bazabe bemelele ukuze kube phakathi kobusuku ukuze ngizame ukufika ngakho ke ngafika sibile kuseni kakhulu phose ngaba 3 kumbe 4 futhi umama weza emnyango wangingenisa njalo ngangidinwe ngikhathele lapha kuplatform lapho uchotshiwe kuzwakala kuhle kodwa nxa lokho kukuthiya kanye yikho lapha ongena enkathazweni bangakabake bakwazi lokho ngani liqiniso kunjalo khangela Elijah wenyuka entabeni futhi wabiza umlilo waphuma ezulwini wabiza izulu laphuma ezulwini futhi ke lapho umoya usumthini wazula enkangala izinsuku ezingamathuma amane futhi uNkulunkulu wamfumana kwangena ebhalwini kwenye indawo uJona wehla wakhamba futhi wahlala ephila esiswini sensika abayishiye okwamalanga amathathu lobusuku wasekhafulelwa ekhunjini njalo wahamba ebhoda eJumayeli idolobhe lonke laphenduka futhi labuya kuNkulunkulu futhi lapho ugcobo lumthile waqansa phezu koqaqa wasecela uNkulunkulu ukuthi athathe impilo yakhe yabo yimi eceleni kwengcwaba lika William Cowper esikhathini esingaside sedluleyo owabhala ingoma edumileyo esiyisebenzisa enkonzweni yethu yesidlo ukhona umthombo ugcwele igazi elidonswe emthanjeni kaEmmanuel lapho izoni zaqhunyuzwa ngaphansi komthombo wake wezwa ukuthi kwenzakalani kuye ngemva kokuba ukuhola sokumthile kulokho wazama ukudinga umfula ukuze azibulale ngihlala khona phecheya kwekhaya elidala leKentucky futhi uStephen Foster wapha i-America ingoma zayo ezinene ezidumileyo zabantu futhi lapho ebhala wayethola ukuholwa lokho kuholwa abhale ingoma kuthi ke esephume kuyo wayehamba ayedakwa ekucineni wabiza inceku futhi wathatha ireza wazibulala abantu abakwazi ukuthi labo bantu abaphila esigabeni sikamoya bahlangana lana manje lapho uyezwa ingani ufuna ukususa intaba kodwa yekela ugcobo lusuke kuwe futhi usuke uphume kulowo mnyango nxa kungela omunye oza kubamba bona futhi ke mhlawumbe kwamahola amba phose kakwazi ukuthi ungabi futhi ke ubusuku ngobusuku lokho kuthatha ubungcono bakho bonke futhi omncinyane ngifuna ukulitshela ngoSarah omncinyane loRebecca ngakho ukusa okwalandelayo ngehluleka ukulala futhi ngavuka ngangihlezi esihlalweni futhi ngemva kwesikhatshana uBheki engomdala waye lenyawo ezinde kulezi kaSarah futhi ngakho uBheki wabuye ekhijini wavuka weqa waphuma empedeni engavusi udade wabo omncinyane futhi nangu ebuya phakathi kwendlu egijima ngamandla ngokwenelisa kwakhe wayesithi baba ngelula olunye lwezinyawo zami futhi weqela kulo ehlezi kuhle kungani kufana lebandla la manje uyazi belise mdlalweni okwesikhathi eside uyazi okweminyaka engamakhulu athile wayesihlalele kuhle sibili njalo wagoqela izandla zakhe kimi futhi wathi Oh baba wami baba wami futhi uSarah omncinyane esiphithiphithini wavuka kahleke angazi kumbe abene abantwana bayakwenza kumbe hayi abamba yakwenza omncinyane uyachiyela izigqoko futhi ke uSarah wayegqoke amapijama kaphela inyawo zizinde phosi kangako uyazi futhi nangu ke esiza umngane omncinyane omfitshane esiwa ekhubeka futhi ke wafika lapho ephuze kancane Ngakho uBheki wachibilika wathi Sarah tate wethu ufuna ukukutshela enye into wathi ngibe lapha kuqala futhi ngilalo igunya ngakho ngilaye wonke ubaba futhi akula ngitsho okuseleyo kwakho iyo indlela abanye abantu abazama ukucabanga ngayo ngenkolo angisho yikho kanye futhi uSarah omncinyane ohawulisa walengisa indebe yakhe encinyane futhi lamehlo akhe amancinyane amnyama angikhangela futhi waqala ukukhala uthi uBheki eqamelise isihlathi sakhe kwesami enganga Ngiyamthanda. Futhi uSera waqala ukusuka ngoba uBheki wayelobaba wonke. Ngaguqisa elinye idolo laphuma kanye. Njalo ngakhombela phezu kwedolo lami ngakho. Wayengekho okwesikhathi eside futhi enyawo zakhe zazingafiki phansi. Wayengani uyagedezela, engxenye njengami ukugedezela nje kancane uyazi. Futhi kazange ngafikanga phansi, wayengayisiyo inhlangano enkulu uyazi. Futhi ngakho wayengeke afike phansi okuqine khona. Ubengazange abe khona okwesikhathi eside. Futhi ke kwakungani uyagedezela, futhi ngaphosa zonke izandla. Ngakuye kanje futhi ngamanga wasondela duze kwami futhi wacazimulisa lawo mehlo amancinyane amnyama futhi wakhangela emuva kuRebecca. Wathi, Rebecca tate wethu. Wathi, kungabe kuliqiniso ukuthi ulaye wonke ubaba. Kodwa ngifuna ubekwazi into eyodwa. Ubaba ulami ngokugcweleyo ngakho. Yikho kanjalo nje ke yena elami ngokugcweleyo ngabe ngingelayo imfundo yokwethula izinto ezinkulu kodwa nje lapho ngisazi yena ulami ngokupheleleyo ekuxegaxegeni kwami umvumele nje yena angigoqele ngezandla zonke kuzangenza nje ngizwe kuhle yebo masinikele elinye ilizwi elincane lomthandazo kuye singakavuli ilizwi manje baba osezulwini siyananzelela ukuthi lathi sinjengabantwana futhi we uyathanda ukuba lathi njalo ukhonze lathi futhi lapho sikukhonze wena futhi wena uyasithanda futhi usibambe ezandleni zakho futhi uthumele phansi umoya ongcwele wakho futhi senze sazi ukuthi uyaphila wena futhi ungubaba wethu siyakubonga kakhulu wena manje yekela umoya ongcwele abuye phakathi kwethu ebusuku lobo thanda yonke inhliziyo nkosi siphe isibusiso esitsha thululela amathonsi amazolo esihawu phezu kwethu baba ungazikhangela izono zethu zinengi kakhulu nkosi zithethelele nje zeqe zona baba futhi usithathe sibe ezandleni zakho futhi silisa imkhuhlane yethu futhi hlambulula imphefumulo yethu futhi ukhulule imimoya yethu because ukuze sikukhonze lokudumisa wena sibe njengabantwana abancinyane begijima indlu yonke sazi nje ukuba ubaba usikhangele siphe khona nkosi manje akula muntu okwanisayo ukuhumusha ilizwi siyakunanzelela lokho John wabona ibhuku lisesandleni sokudla salo owayehleze sihlalweni futhi kwakungela muntu ezulwini kumbe emhlabeni kumbe ngaphansi komhlaba owayefanele ukuthatha ibhuku ukuba alivule kumbe ukuthukulula izimpawu futhi kweza iwundlu elalihlatshiwe kusukela usekelwa umhlaba futhi yena wayefanele futhi yena walithatha ibhuku futhi wathukulula izimpawu njalo wavula ibhuku okundlu woza kulobo busuku vula ibhuku kithi baba lapho silindela kuwe ngoba sikucela ebizweni likaJesu iwundlu likaNkulunkulu amen ngikhethile kulobo busuku ivesi yombhalo encinyane lapha amabala amathathu kodwa okwaqala ngifuna ukubala ivesi kumbe amabili kuJohane ongcwele isahluko 11 siqale kuverse 23 uJesu wathi kuye umfo wenu uza kuvuka njalo uMarita wathi kuye ngiyazi uza kuvuka njalo ekuvukeni ngosuku lokucina
uJesu
wathi kuye ngikuvuka lempilo lo okholwa kimi loba efile kodwa uza kuphila futhi lo phila njalo ekholwa kimi kasoze wafa uyakukholwa lokho na wathi kuye yebo Nkosi ngiyakholwa ukuthi unguKristu indodana kaNkulunkulu okumele abuye emhlabeni futhi okombhalo ngifisa ukusebenzisa la amabala amathathu uyakukholwa lokhu na ngabala indaba kwesinye isikhathi esedlulayo ngithemba kwakwindaba yokubumbela futhi phose bonke abafundisi ngiyalinganisa babalile ibhuku likaDr. Ingram elithi induna yendlu kaDavid libhuku elikhulu ngiyacabanga ngalisadindwa futhi ngingathanda ukuba lalo lidindiwe ukuze ngilise phakathi kwabantu futhi phakathi lapho ngangibala indatshana encinyane ngalo Lazaro laphezu kukaJesu loMaria loMarita ukuthi odadewabo bakaLazaro futhi ngangibala phakathi lapho ukuthi yikho uJesu ayehlala khona ngiyakholwa loMarita loMaria bonke babengamantombazana athandekayo esiHebheru futhi uLazaro wayefunda kumbe efundela ukuba ngumbhali ethempelini ebhala izincwadi zomthetho esenzela abaprisiti futhi uJesu wayelokudlelana okukhulu ikakhulu loLazaro lapho sibala ebhukwini ukuba yena efika ekhaya labo futhi uMarita wayephuza kancane ukulalela amazwi akhe kodwa kwakumele alungise ukudla kwantambama lokulungisa itafula kodwa uMaria wahlala enyaweni zakhe futhi uJesu wathi uMaria ukhethe izinto ezingcono futhi ke satshelwa ukuba uLazaro nguye owaletha uJesu kuJohane endabeni esebhukwini lika Dr. Ingram njalo kunduna yendlu kaDavida kungenani lokho ngabe kungesilo iqiniso angikwazi kodwa okwesisekelo sabo kodwa yena kucatshangelwa ukuthi wayehlala labo manje besifunda kule ebuyayo liviki edlulileyo kumbe ngithi ukuthi uJesu wathi kuJohane ongcwele 5:19 mina indodana ayenzi lutho ngokwayo kodwa yona ekubona ubaba ekwenza lokho kwenziwa indodana ukufanayo ubaba uyasebenza lendodana iyasebenza njalo yabo lokho yena akubona ubaba ekwenza ngakho ukukwenza lokho kube indaba eqotho ubaba uNkulunkulu wayefanele ukuba wakhuluma lendodana yakhe uJesu futhi wathi umngane wakho Lazaro uza kufa kodwa kuzabe kungokokuhle ngakho suka wena ekhaya uye khatshana ngoba uzacelwa ukuba wena umkhulekele kumbe umsikisi futhi angifuni wena ukwenze lokho nxa ungalandela indaba siqhubeka uzabona kubutheleka kufike kulelo qiniso lalokho ngakho uJesu engela nje siqayiso loba ini kwahamba khatshana lendlu futhi waya kwenye indawo kaphendukanga ngalobo busuku futhi yena waqonda kwamanye amadolobho futhi kwathi khonapho uJesu esuka ekhaya uhlupho-ke lwangena futhi lapho uJesu esuka ekhaya lakho uhlupho lusendleleni khumbula nje lapho esuka ekhaya lakho uhlupho lusendleleni lapho usiba lama-society okuhlalisana nakho konke kusebenza ebandleni lakho ngokupheleleyo njengekulu kakhulu i-rikem kemba elama-silinda angamachumi lesithupha futhi ukusutshiya uJesu phandle kwakho lapho uJesu esuka ebandleni lakho uhlupho lusendleleni yebo nomzana lapho uJesu echiya inhlanganiso ukuthi baya beka eceleni yena futhi bathi kahle manje nje thina asikholwa ukuba lezi zinto zingabe nje qondile kayo futhi lithathe okunye okuthile uhlupho lusendleleni yalo ukhumbule nje lokho ngiyangikhumbuza indaba yenkosi uJesu etholakala ebhukweni likaLuka uyazi lapho yena nje engumfana oleminyaka elithumi lambili ubudala abantu bakhe bamthatha yena njengomkhuba mnyaka wonke ngale emkhosini wePentecost futhi lapho besesemzini waseJerusalem emkhosini njalo besiba lesikhathi esihle sithola eBhayibhelini ukuthi bahamba insuku ezintathu bengelaye yena futhi ukuthi bona bacabanga mhlawumbe bakuthatha kalula nje ukuthi uJesu wayengaba phakathi kwezinye izihlobo zeduze manje angeke sikwenze lokho lapho sebebuya behamba phakathi kwezihlobo zabo ukuzodinga yena wayengekho futhi angeke sikuthathe kalulu ngoba nje singama-Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecost njalo lezi sekelo zethu futhi labo okhokho bethu babengamakholo amakhulu sikuthathe nje yebo-ke izinsuku kalula uJesu ulathi angeke sikwenze lokho kumele sibe ngabaxhumana naye nsuku zonke futhi wonke umzuzu ngiyakuthanda lokho ngifuna lokho uNkulunkulu ayikho kathesi lokho abazali bami ababelakho lokho okhokho bami ababelakho kuyamangalisa kodwa lokho ababelakho kuhle ngicabanga thina sesiphambile emgwaqweni asiboneni lokho yena ayikho lamhlanje angifuni ukukhangela emuva bese ngibona lokho okwenziwa ngumnu umuthi ngoba siphambile emgwaqweni kulomnu umuthi uhlupho lwamabandla ethu sikhangela emuva bese sithi kahle asiboneni ukuthi umnu John Wesley wathi ukuthi abanye babo bathi yiso isizathu iscience iphambili enkundleni yabo ukwedlula inkolo kweyayo lapha iminyaka engamakhulu amathathu edlulayo owescience uFrench wafakazela ukuthi nxa ungahamba ngesiqubu esesabekayo amamayili angamachumi amahlanu ngeholi amandla okudonsela phansi aza kususa emhlabeni ucabanga ukuthi iscience ingakukhombela emuva kulokho lamhlanje bahamba amamayila angamakhulu alichumi lasifica munwe munye ngehola futhi lokho bequbeka bayafuqa besiya phambili bekhangela phambili kodwa thina sifuna ukukhangela emuva ndalo sibone lokho umuthi akuchoyo uSaint akuchoyo uFini akuchoyo uNox uCalvin abanye balabo abakuchoyo buna kwakuqondele konke lokho kwakungokwesikhathi sabo kodwa siyaqhubeka sihamba ubaba mkhulu wami wagadi inqola yenkabi ngiyichayela iFord V8 indodana yami izaphabhisa izinto zamtshina iJet yikho siyaphambili yikho okufuze kube inkosi ukubuya kwenkosi sokusondela ibandla kumele libe selihamba emandleni alo iScience ingaqansa kangako futhi ke yona kufuze ikhithike iwe kodwa thina sile zinto ezingakabanjwa ezingakazi zithintwe okwamandla angelakulinganiswa kaNkulunkulu okumele thina ngasiya kuwo siphila isigidi zamamayela ngaphansi kwamathuba ethu ngalobu busuku okwamathuba okuthi nga amaKristu ayawakholisa ngizwa ngiyangeka lapho ngikhangela phandle lapha futhi ngibone izinhlanganiso njalo lemkhuhlane futhi lenhlupheko ezenzakala khona kathesi ibandla lethu kumele ngalihamba esitaladeni silisa abagulayo livusa abafileyo lixosha amadimoni lisenza izibonakaliso lezimanga lisenza umhlaba wonke ubone ukuthi uJesu Kristu uyaphila yikho lokhu okufuze sibe sikwenza indaba wena uthi umnumuthi kazange umnumuthi wayengaphili kulolu suku yikho sibili thina siphile kubuyeni kwenkosi futhi sikuthethe kalula ukuthi yena wayene izihlobo zethu zeduze kodwa ngelinye ilanga lapho umphikisi waphikisana lomnu Graham sathola ukuthi yena wayengekho ezihlotsheni zethu zeduze bamthola ngaphi yena bamthola ngaphi uJesu khona lapha babemchiye khona yena babemchiye ngaphi yena emkhosini wePentecost thina simchiya ngaphi uJesu lamchiya ngaphi bandla emkhosini wePentecost lapho sisuka esikhathini samandla lawo amadala ePentecost emkhosini wePentecost siyasuka kuJesu yikho sibili mngane siphila ngaphansi kwamathuba ethu yebona umzana bamchia yena emkhosini wePentecost futhi yiyo kuphela indawo iMethodist, Baptist, Presbyterian lamaPentecost azafa mthula khona yena ukubuyela lapha amchia khona yena ingaphi injabulo yePentecost angapha amandla enkosi ibandla liyabuza namhlanje kuyini kuyini okwenzakalayo ngonkulunkulu wembali yena umelele abantu bakhe ukuthi bambizele enkundleni kodwa angeke sikwenze ngezinhlanganiso angeke sikwenze ngaphansi kokusebenzisa ingqondo angeke sikwenze ngaphansi kwesam kumbe angeke sikwenze ngemfundo thina siyabandlulana ngokwethu sizehlukanisa ngokwethu thina kasihlukana thina singumuntu munye sibili kuKristu Jesu thina sonke simunye kuKristu futhi inhlanganiso zethu ngazisoze zafa zakwenza zizinhle zinjalo ngazisoze zikwenze imfundo yethu yisikhubekiso esikhulu ivangeli elake laba laso imfundo thina esifunayo ngayisiyo mfundo sifuna amandla nokubonakaliswa kukamoya ongcwele uphenduke ebandleni ukuzibonakalisa amandla uJesu kazange athi hambani emhlabeni wonke njalo lifundise kazange athi hambani emhlabeni wonke futhi lenze yena wathi hambani emhlabeni wonke lichumayele ivangeli futhi ivangeli yikubonakalisa amandla kamoya ongcwele ukuvuka kwabafileyo siloku sisasilela ngamayila ayizigidi kulokho okumele sibe yikho kasihambeni siye phambili asibiyeleni emuva lapho esamchiya khona yena emkhosini wePentecost uJesu wathi kuJohane ngiyakholwa isahluko 15 yena wathi mina ngingumvini mina lizingatsha kahle manje nxa lowo mvini ukhipha ugatsha lokuqala futhi kulolo gatsha kwalotshwa ibhuku lemsebenzi ugatsha lwesibili luzenza elinye ibhuku lemsebenzi ugatsha lwesithathu luzakwenza elinye ibhuku lemsebenzi futhi lonke ugatsha oluphuma kulowo mvini luzafana njengalokhu okwakulugatsha lokuqala manje ungaqumelela siyakwazi lokho ngibone isihlahla sohlobo lwemolensi silezithelo phose imihlobo ezificamunwembili ezihlukeneyo kuso ngibone isihlahla sempolensi siletha ama-grapefruit lamalemoni njalo lakho konke kukhona kuso kodwa zazixunyelelwe phakathi yilo uhlupho namhlanje siqumelele imiqondo yethu saqumelela phakathi inhlanganiso zethu kodwa nxa leso sihlahla singaletha esinye isithelo somvini ngokwaso siza kuba njengalezo ezawuqala ezangena kuso haleluya ibandla lizaqubana ndawonye kodwa sifuna amandla okuqala thina sifuna umoya ongcwele amandla okuvuka kukaJesu Kristu yikho azitshela yena ukuthi sikwenze mina ngingumvini lina lizingatsha nxa umvini uhluma futhi uphume lamagilebisi aluhlaza okwesibhakabhaka amahla umvini olandelayo uthela uzaba lamagilebisi amahle aluhlaza okwesibhakabhaka kuwo nxa umvini wakuqala waphuma futhi bawa ngaphansi kwamandla kamoya ongcwele futhi benza izimanga ezinkulu lezibonakaliso njalo baphawula ubufakazi babo emhlabeni loba labaneki babo ngobufakazi babo bona ngegazi labo baphawula ubufakazi babo bona badlula kuyo yonke imihlobo yengozi lakho konke ukuletha ivangeli bona bahlupheka bona bathaywa bona bajeziswa singathwalwa yini thina siye ezulwini embhedeni olula olamaluba lapho abanye balwa ukuze bathole umvuzo futhi bagwedla elwandle olulegazi sikhangelele ukwenzani mina kufuze ngilwe nxa ngimele ngibuse ngezelela isibindi sami nkosi qiniso thina sifuna thina kasifuni inhlanganiso entsha thina kasifuni isakhiwo esitsha sebandla esikufunayo thina lamhlanje imvuselelo yePentecost yesikhathi sakudala semaphandle eluhlaza okwesibhakabhaka ebulala isono eyazalwa ePentecost futhi isiphendukile ebandleni njalo amandla kamoya ongcwele njalo ukuletha uJesu enkundleni uNkulunkulu wembali fezi evuka enkundleni ngesikhathi esiqhakathekileyo thina siyakufuna lokho yilo uhlupho ngebandla lethu namhlanje thina sesibuyela emuva khatshana kakhulu thina sesiwela emicecweni yomhlaba futhi mbijana mbijana umnyaka ngomnyaka kuqala ukufa kancane njalo kubune isikhathi sokuthena masinyazana uNkulunkulu uzaquma ngeqiniso njengoba ngimi kuliphuphithi uNkulunkulu uzaquma ukumenza athele isithelo yena uzaquma imisebenzi yomhlaba iphume kuye ngezinye zensuku lezi ihlazo elinjengalelo indlela ibandla eliqhubeka ngayo ngaphansi kwebizo lenkulu futhi sithola ukuthi lapho uJesu esukile ukufa kwangena lapho uJesu echiya ibandla lethu amandla kamoya ongcwele echiya ibandla lethu iqala ukuncipha futhi life futhi ngemva kwesikhatshana akulalutho ngitsho kulo manje lapho uJesu esukile ukufa kwangena okwakuyisikhathi sokudana esinjani futhi nanzelela bona babhudabhuda futhi bathumela kuJesu kodwa yena akazange abuye bona bathumela kuye futhi yena akazange abuye kodwa yena wayekwazi lokho yena ayeza kwenza yena uyazi kulobu busuku lokho yena aza kwenza akulahlekanga ngakuye yena uyakwazi khona sibili yena lokho afuna ukukwenza yena uzavusa abantu njengoba ngileqiniso ngimi kuliphuphithi yena uzavusa abantu ngenxa yebizo lakhe esizukulwaneni sabezizweni yena uzakwenza isikhathi samaJuda sesisondele manje futhi esabezizweni sesiphela ngoba bona nje baphumile bahamba bayala uKristu bayala izibonakaliso zabo bayala konke okuthiwa ubuNkulunkulu futhi bakubize khona njengomhlobo wokufunda ingqondo othile kumbe amandla amadimoni futhi benze bona bayahlambaza umoya ongcwele futhi bayaziphawula besuke kuNkulunkulu futhi uNkulunkulu uzathatha labo abalutshwana ngemva kwesikhatshana futhi alivuse libe libandle lilamandla futhi ke abesebahambisa umoya kubajuda futhi ase ibandla labezizwe ekhaya yikho kanye yena yenziwa manje yebo ke sisesikhathini sokucina manje phose uJesu wayesazi yena futhi ngemva kwesikhatshana yena wathi umngane wethu Lazaro ulele ngani abafundi bacabanga ukuthi wayephumula kancane yena wathi yebo nxa elele wenza kahle kulungile yena wathi ngawakhe amazwi ukuze ukuthi bazwisise wathi yena ufile futhi ngenxa yena ngiyathokoza mina bengingekho yabo ngenxa yena ngiyathokoza bengingekho mina ngoba ba bezabe bemcela ukuthi yena ukumsilisa kodwa yena wazi wayengeka kwenze yena ngoba umbono wawungaka ngemva kwamalanga amane wazi yena ukuthi kwakuyisikhathi ubaba ayemtshele sona yena kuhle njani yena wathi ethuneni baba mina ngiyakubonga wena wena usuzwile kudala kodwa nje ngikutsho ngenxa yalabo abami lapha uyabo yena wayekwazi lokho aza kwenza yena yena wathi mina ngizakuya mvusa manje ngiyacabangela lelo khaya elincinyane laliphukile sibili owondlayo sehambile ukudana okuyamangalisa lapho ulekhaya elidanileyo kumbe inhliziyo edanileyo futhi khonapho uJesu abonakale akunjalo yini ngiyacabangela ngibona uMaritha owesifazane omncinyane omuhle embetha iveil elimnyama ebusweni bakhe lo Maria omncinyane futhi bonke bebambene besithi kuyini esiza kwenza ubaba lo mama sebafa lo mfowethu oligugu manje sichiye ibandla futhi sesixotshiwe phakathi kwabo njalo saphuma salandela uJesu weNazareth futhi yena waphuma njalo wasichiya kwenye indawo ngizwa umxothozi esiza njalo esithi yebo ungaphi lo msilisi kaNkulunkulu umprofethi weGalile ungaphi yena manje bona lapho kuyisikhathi sokuthi yena enze ulutho kakho yena nanku khona ke bona uNkulunkulu uyathanda nje ukwenza lokho ukwekela abantu nje ukuyekela abantu batshengise ukuthi bayini yeah ubona nje ukuthi bona bayini sibili uyabapha isibusiso yena uyabonakala yena azibonakalise yena azazise yena ebantwini ukuthi abone nje uhlobo lokusabela abazalwenza ukubona nje ukuthi baza kwenzani ngakho manje siyathola lapho ngemva kwensuku ezilutshwane insuku ezine uLazaro khawula wayesefile bamncwaba ilanga lesibili ilanga lesithathu ilanga lesine manje lo bangubani uyakwazi ukubula kuqala ngemva kwamalanga amathathu amakhala ayawela phakathi ebusweni kuqala futhi ke ukubula kube sekungena izibungu zejwabu ziqala ukudla umzimba bambeke emhlabathini bafaka idwala elikhulu phezu kobhalu lapho abamfaka khona futhi kanye ngesikhatshana amankazana amatsha babehamba phandle futhi beguqa ethuneni futhi bakhale futhi ngemva kwesikhatshana indaba zabhona uJesu sebuyile simbonile yena ehamba engena edolobheni olowo Maritha omncinyane obekade sengathi kungathi uyaphuza kakhulu ngakho wafakazela lapho ukuthi wenziwa ngani nange esiza uza endleleni yakhe lapho egijima edinga ngizwa abanye babo endleleni besithi yebo ngicabanga usuthekile khona manje ukuthi inkolo yakho ibingeyamanga kabanakanga nje bona njalo waqhubeka ehamba ebedlula khona bonke abaxothozayo wahamba wehla waze wambona yena mhlawumbe ehlezi phansi ejikweni lesitrata manje khona kwakungani kumele kungabe wayelalo ilungelo lokuphopotela yena futhi akhulume kubi kuye ngani kazange agijime futhi esithi khangela la wena kumele ube ngumprofethi umuntu kaNkulunkulu indaba ungabuyanga wena lapho thina sikubizile wena ngani kathesi sesiyinhlekisa yedolobha lonke manje thina saphuma ebandleni lethu ukukulandela wena kwakungani wayelalo ilungelo kodwa uyazi njengokuba ngachumayela ngeiwundlu lejuba nxa siliwundlu iwundlu linikela lonke ilungelo elilalo yikho khona kanye kayila okunye ngaphandle kothina ngakho kumele inikele lokho futhi wena unikela lonke ilungelo olalo ukuze ukhonze uNkulunkulu yikho khona kanye bengikhalimela abesifazane ngendlela abagqoka ngayo lezi mpahla ezincane ezindala uyazi futhi bathi yebo thina singabe melika singenza loba yini sifuna ukukwenza ngathi lokho yikho kanye kodwa nqa uliwundlu uza kunikela amalungelo akho ukubhema igwayi lokuqhubeka nje ngakhonoko into embi eyake yenziwa ngowesifazane lokho yikho kanye ini nalathi kimi esikhathini esingeside sedluleyo ekhuluma lami wathi kodwa mfowethu Branham ngabasathunga olunye uhlobo lwempahla ngathi kodwa lokhu besenza imitshina yokuthunga futhi bathengisa la malembu akula kulandula ngakho lakancane lokho yikho kanye khumbula kwelinye ila ngabe umsulwa endodeni yakho lapho kodwa uza kuphendulela ukuphinga ngakho ngeqiniso nje ngoba ngubani okhangela owesifazane ukumkhanuka usehle waphinga laye kudala enhlizweni yakhe kuyini uhlupho ngabesifazane bePentecost namhlanje yikho engimangala ukuthi selisuke kanjani emzileni omdala okulunga ukuthi omama benu babelinwele ezinde njani kuthi namhlanje abafazi bePentecost bapenda njengamaqembu lika Mardi Gras futhi baqume inwele zabo futhi bagqoke impahla ezincane ezindala ezimfitshane njengalokho njengendlela yonke uphume phandle njalo ucente iguma emini lapho amadoda esiza uyananzelela mfazi ukuthi kuzamele uziphendulele ukwenza ukuphinga lalawo madoda wena uzethule kube ngokwenjongo leyo umoya omubi osebandleni lebantwini njalo bona kabakwazi khonoko iziphofu futhi kabakwazi liqiniso lelo mhlawumbe ungathi angilali ilungelo lokutsho lokho njengomvangeli hayi ke mina kumele ngilandele ukuhola kukamoya ongcwele yikho kuphela engingakutsho wena nxa ngihlangana lawe ekuwahlulelweni ngakho akumelanga ngibe legazi lakho ezandleni zami suka kuyo yonke ingxenye yenkundla ekhangeleka njengosathane hlala khatshana lakho suka kukho khona angilandaba bangaka badumileyo bethelevishini wena kawusuke lapha odumileyo wethelevishini uyintodakazi kaNkulunkulu ngatshumayela ebandleni likamfundisi ngeyinye ikuseni ngesigqila esidala ngesikhathi sakudala bethengisa isigqili futhi babejwayele ukuya futhi bazithenge e-okisheni futhi abantu babe bayalila bekhala ngoba ekhaya labo phinde babuyele futhi babe batshaya bona futhi babe bathenga njenganxa bethenga imoto ngaloba yini nje intengo futhi bethengise labo bantu futhi ngelinye ilanga othengayo weza othenga ethengisela omunye wenkulu inhla insibo enkulu ngizama ukutsho futhi yena wathi zingaki isigqili olazo ozithengisayo wathi yebo ke ngilezinye ezokutshintshisa babezama ukubathatha bona abakhulu bethatha bona umama obaba nxa umfazi owayemthethe wayengowesifazane omncane ukuthakathaka babe bathatha lawo madoda amakhulu aphilileyo futhi babazalisanise njengamabhiza lenyamazana kakukaze kube kulungile uNkulunkulu wenza umuntu wenza isigqili kakuqondanga vele ngitsho uNkulunkulu kajonganga loba nguphi umuntu ukuthi abe yisigqili ngajini umzane futhi akula khangela okwenzakalayo ngakho ke phakathi kwakho konke lokhu lundoda wathi yebo ke ngizathanda ukuthenga abanye babo wananzelela enye insizwa lapho ngakudingekanga ukuba bamtshaye isilevu sakhe sasiphezulu ephakamise ikhanda njengonumzana oqotho ehamba hamba futhi lo othenga ethengisela abanye wathi ngingathanda ukumthenga yena wathi kodwa kathengiswa yena wathi yebo ke yindaba wathi ungomkhulu wabo bonke yini yena wathi ngitsho uyisigqili kulungile wathi yindaba umupha ukudla okwedlula abanye bonke yini yena wathi hatshi udla emkholweni phandle le labanye bonke uyisigqili yena wathi kuyini okumenza ahluke kangako kulabanye futhi ubasi wathi ngamangala ngokwami okwesikhathi esithi kodwa ngelinye ilanga ngabakwazi phesheya kibo uyise uyinkosi yesizwe loba engumfokazi khatshana nekhaya ulokho esazi ukuthi uyindodana yenkosi njalo uziphatha njengayo nxa lokho nxa odabuka e-Afrika engananzelela ukuthi ubaba wakhe uyinkosi kuthi phesheya ngapha ngumfokazi ezweni lezihambi lokho ekwazi ukuthi ngaphesheya kolwandle uyindodana yenkosi kumele abafazi lamadoda baziphathe njani ngokwabo lapho lingamadodana lamadodakazi kaNkulunkulu ziphatheni njengakho qiniso ziphatheni ngokwenu lizihlanze ngokwenu futhi liziphathe njengamadodana lamadodakazi kaNkulunkulu akumangalisi isimo bani nanko silapha umarito omncinyane waphuma egijima kwakungani kwayele dlela yokutsho ulutho phezu kwakhe. Kungani ungabuyanga kumfowethu? Khangela lokho esikwenzele khona wena, futhi wena usilahlisile. Hayike, nxa wayengabe watsho njalo, indaba yayingeke iphele ngendlela eyaphela ngayo. Bathina umzane, indlela obuya ngayo kusipho saphezulu sikaNkulunkulu. Nxa uNkulunkulu ethumela isipho kumele ubuye kuso kuhle. Nxa ukhangelela ukuzuza ulutho kuso, kumele ubuye kuhle kuso. Futhi uMarita wakwazi lokho. Mhlawumbe wayebalile ngomfazi waseShunemi losane lwakhe. Futhi nxa lowo mfazi weShunemi wazi ukuthi uNkulunkulu waye ku-Elija, yena wayekuJesu kakhulu kangakanani. Qiniso, ngakho wahamba ngendlela eqondileyo, wagijima futhi wawela phansi ezinyaweni zakhe. Ngiyakuthanda lokho, wawela phansi ezinyaweni zakhe njalo wathi, Nkosi, libizo lakhe eliqondileyo yikho ayeyikho yena. Yena wayeyinkosi yakhe. Nkosi, aluba ube ula umfowethu ngabe engafanga. Oh, mina oh, ngiyafanisela nje ngibona inhliziyo yakhe enkulu lapho yena ekhangela lo mfazi omuhle inyembezi sihlengezela esikhathini sakhe. Kwathi Nkosi, aluba wena ube ula umfowethu ngabe kafanga. Khangela ukuthi wathi, kodwa loba kathesi Nkosi, loba efile, loba izibungu zedwabu zinabuzela emzimbeni wakhe, loba manje Nkosi, loba yini oyicela wena kuNkulunkulu, uNkulunkulu uyakupha wena. Oh, yiyo imfihlo. Ungathi ngidingile kuzo zonke izibhedlela, udokotela uthi ngiza kufa, kodwa loba manje Nkosi, mina ngigogekile yonke indawo ngesifo samathambo, kangikwanisi ukuhamba, kodwa loba manje Nkosi, lolo sane olincinyane obe lulamanzi ekhanda lilikhulu kangako ebusuku bayizulu, akulanto ongayenzi, kuza qela kuthutshe futhi udubule ikhanda lakho elincane njalo kufa. Kodwa loba manje Nkosi, yena lokhu enguNkulunkulu ofanayo, yena lokhu eyinkosi efanayo, loba manje Nkosi, futhi yena uhleze esandleni sokudla sikaNkulunkulu uSomandla, esinxusela phezu kwezinto esithi thina usenzela zona yena. Manje ngizwa ngikholekile sibili, ngeqiniso kunjalo uzangibiza ukuthi ngingumdiqiko ongcwele kungenani ngakho. Ungahle uqale futhi uqede. Ngakho yebona umzane, loba manje Nkosi, loba yini wena oyicela uNkulunkulu, uNkulunkulu uzakwenza. Cela uBaba loba yini ebizweni lami, mina ngizakwenza uJesu watsho. Loba manje Nkosi, loba yini wena oyicelileyo, uNkulunkulu uyakupha khona wena. Oh, lokho kungabe kwanyakazisa inhliziyo yakhe enkulu. Yena wathi, for wena uzakuphila njalo. Wathi, yebo Nkosi, uza kuphila. Wayengumfana olungileyo, uza kuvuka ekuvukeni kwabantu bonke jikelele ngosuku lokucina. Bona abajuda babekholwa ekuvukeni kwabantu bonke jikelele, uzavuka ekuvukeni kwensuku zokucina. Ukhangele yena, yena waziqoqa ndawonye ngobuncinyane bakhe. Yena wathi, mina ngiyikuvuka lokuphila. Oh, mina kwakungazake kube khona umuntu owake watsho njalo kuqala, ngasoze waba khona la ngemva kwakho oza kutsho khonokho. Yena nguye yedwa ongakutsho, mina ngiyikuvuka lokuphila, itsho inkosi. Lo okholwa kimi loba efile uzakuphila, futhi wonke ophilayo njalo ekholwa kimi kasoze afe. Uyakukholwa lokho na? Wathi, yebo Nkosi. Wakwazi kwasekuza kwenzeka. Enye into kumele lapho ukholo oluvela enhlizweni ethembekileyo uhlangana loNkulunkulu, nawo magiya ayahlangana njalo nje. Enye into kumele yenzakale. Ngipha inqobe lumbuthano kulobu busuku ebizweni likaJesu Kristu. Yekela ukholo lwakho luxhumane loNkulunkulu kanjalo emzuzwaneni sizaba leyinye iPentecost. Ngiyakuba le mvuselelo ezaqhamuka kuleli dolobha. Akusoze kube la mapolisi eneleyo ezweni okubathulisa. Yikho kanye kuyakuba le mvuselelo sibili. Loba manje Nkosi. Hayike Nkosi, thina sesiphumile ngalokho, thina senza lokho, futhi senza lokho. Mina angilandaba lokuthi wenzeni. Loba manje Nkosi, yena umelele wena ukuthi umbize yena. Yena uyakukholwa lokho na? Qiniso, yebona umzana, loba manje loba yini wena okucelayo kuye. Limbeke nga manje wahamba yena ethuneni. Wayengumuntu oyeneleyo ukuthi akhale, yena wayengunkulunkulu oyeneleyo ukuthi avuse abafileyo. Lapha isikhathi sedluleyo, owesifazane olilunga leqembu elithile labantu, mina kangifuni ujwayela ukukhuluma ngenhlangano kodwa lo mfazi ongabakholwa ukuthi uJesu wayengonkulunkulu bathi bona yena wayengumprofethi nje manje yena wayenguye nxa wayengumprofethi nje sonke sisesonweni yena kwayekuyikuba ungunkulunkulu engekho la kancane phansi kukankulunkulu kumbe wayengukhohliso omkhulu umhlaba owake waba lawo yikho kanje yena wayesedlula umuntu wathi yena wayengayisiya unkulunkulu kulokunenge okwalokhu kuleli ivangeli lenhlaliswano yabantu lamhlanje ukuzama ukwenza uJesu Kristu onguprofethi indaba yena wayengunkulunkulu wabaprofethi qiniso yena wayelilokhu wathi ngizakufakazela wena ngebhayibheli lakho yena wayengumuntu nje ngathi kwenze khona futhi wathi lapho yena esiyethuneni likaLazaro ibhayibheli lathi yena wakhala kwakumele yena abe ngobhubhayo kungenjalo yena wayengeka khali ngathi mfazi yiwo umbhalo wakho lowo angitsho ukuba ngohlambazayo lapho ngokutsho lokho kodwa ngizalityela lokho engamtyela khona wathi yikho lokho ngathi leso sitho sibuthakathaka kulo msopo owenziwe ngesithunzi senkukhu obulewe yindlala ngathi yebo-ke wena awulanto eyodwa yokuma kuyo wathi indaba yena wakhala lokho kwatshengisa yena wayengobhubhayo ngathi yena wayeyikho kokubili obhubhayo longabhubhiyo yena wayengunkulunkulu enyameni wathi ngamanyala ngathi yena wahamba ethuneni ekhala lelo liqiniso elaneleyo kodwa lapho yena eselula ubuncinyane bakhe ibhayibhile lathi kwakungela okunenge okokukhangela kuye kungela buhle thina esingabufuna kuye kodwa lapho yena ephosa emuva lawo amahlombe amancinyane futhi wathi Lazaro phuma futhi umuntu obefile insuku ezinye njalo esebolile ethuneni waphuma lokhu kwakusedlula umuntu ngitshengisa umuntu ongakwenza khona kwakuyikuyini lokho ukubona kwayazi inkosi yakhe impilo yazi umdali wayo kwakumele kwenzakale enye into yena wakhuluma futhi umuntu obefile insuku ezine njalo esethuneni okwamalanga amane wavuka futhi wema ngezakhe inyawo futhi waphila haleluya lo kwakungunkulunkulu esendodaneni yakhe yebo nomzane lo kwakungunkulunkulu ezazisa ngokwakhe ngaye indodana lo kwakungunkulunkulu ekhuluma hayi umuntu yena wayengumuntu lapho yena ekhangela ebhoda kuleso sihlahla lolo suku efuna okunye okokudla lo kwakungumuntu kodwa kwathi yena ethatha amabhiskidi amahlanu nenhlanzi ezimbili futhi wanika inkulungwane ezinhlanu lo wayesedlula umuntu kwakungunkulunkulu lo ebadlisa bona lapho yena wayesedlula umprofethi esedlula umuntu yena wayengunkulunkulu muntu iqiniso walala yena emuva kwaleso sikebhu ebusuku lobu futhi ulwandle luphonga njalo luseqa njengesivalo sembodlela esincane siphandle ngale elwandle olulamandla lapho inkulungwane ezilitshumi zamadimoni elwandle zifunga ukuthi ziza galulisa yena ebusuku lobo yena wayengumuntu ebuthakathaka njalo ediniwe ngokukhulekela abagulayo elele emvale futhi lo moya kawuzange uphambanise yena yena wayengumuntu lapho yena elele kodwa lapho evuka yena wabeka unyawo lwakhe phezu kwenethi lesikephu wakhangela phezulu futhi wathi ukuthula akube khona futhi imimoya lamakhakhasi kwamlalela yena lokhu kwakusedlula umuntu lo kwakungunkulunkulu emuntwini ezazisa ngokwakhe yikho kanye yena wayengumuntu esiphambanweni lapho yena ekhalela umusa lapho yena ekhala futhi esithi mina ngomile lo kwakungumuntu lapho yena esifa wayengumuntu yena kodwa ngepasika ekuseni lapho esaphula yena impawu zokufa zesihogo lethuna futhi wavuka njalo yena wayesedlula umuntu kwakungunkulunkulu ebonakalisiwe isimbongi yathi ephila yena wangithanda esifa yena wangisindisa engcwatshwa yena wathwalela khathani izono zami evuka yena wangilungisisa kungelambadalo laphakade ngelinye ilanga yena uyeza usuku lwenkazimulo yena wathi ngoba mina ngiyaphila liza phila lani uyakukholwa lokhu na yena ungofanayo izolo namhla laphakade uyakukholwa lokho na mina ngikholwa umoya ongcwele ulapha khona manje uyakukholwa lokho na mina ngikholwa yena uza sigcwalisa ngobukho bakhe uyakukholwa lokho na mina ngikholwa umoya ngcwele ufuna ukuthulula ubukho bakhe eselise bonke abagulayo enze bonke abantu abangela moya ongcwele begcwalise uyakukholwa lokho na uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke asisukumeni sime ngezinyawo zethu futhi simnike yena udumo mina ngiyakholwa yena uza kuwela phezu kwethu khona manje Oh Nkosi Nkulunkulu, dalu wezulu lomhlaba, mqali wempilo engapheliyo, muphi wesipho sonke esihle, thina siyakholwa lokho, Nkosi sikholwa ukuthi nguwe wena olapha emhlanganweni. Sikholwa ukuthi nguwe wena obusisa imphefumulo yethu, sikholwa nguwe wena othula umoya wakho phezu kwethu, sikholwa ukuthi wena uyafana izolo lamhla laphakade, sikholwa wena uyaphila, nini lanini, lamabizo ethu alotshiwe ebhukwini lewundlu elempilo. Wonke amazulu lomhlaba kuza kwedlula kodwa siza kuphila phakathi ngoba wena uphila phakathi Nkosi wakuthembisa kithi siyakukholwa ngenhliziyo zethu zonke konke okuphakathi kwethu siyakukholwa Nkosi ngiyamthanda yena ngiyamkholwa yena ngiyakholwa lo ngumoya ongcwele kukhona into ewela phezu kwethu uyakukholwa yini lokho ngiyakholwa yena ufuna ukusilisa wonke umuntu khona manje uyakukholwa lokho na phakamisa isandla sakho kuye mana ngenyawo zakho uyakukholwa lokho na umoya ongcwele ulapha lokho yikho lokhuya uPetro watsho lokho yikho lokhuya lokho yikho umoya ongcwele onkosi dalu wezulu lomhlaba thumela amandla akho lesibusiso sakho lobuhle bakho phezu kwalaba bantu njalo busisa inhliziyo zabo futhi yeka babone ukuthi indodana yomuntu iyaphila nini lanini siphe khona onkosi sibethula bona kuwe ebizweni likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu loba ngubani ongelamoya ongcwele phakamisani izandla zenu futhi lidumise uNkulunkulu ngiyakhola uza kwehla phezu kwenu omunye kabeke izandla phezu kwabo leli yilo ihola kungani simelele isikhathi eside lesi yiso isikhathi lesi yisikhathi sePentecost ukuphenduka kuNkulunkulu lungisisa loNkulunkulu Pentecost yenza inhliziyo yakho inyekinywe ngamandla kaNkulunkulu ophilayo yekela umoya wakhe ubuye ungene phakathi kwakho ugcwalise imphefumulo yenu yena ulapha ubusuku ngobusuku lapho kusilisa abagulayo abonise iziphofu ngobukhulu langamandla amakhulu yena ezifakazela ngokwakhe ukuba uyafana imihla yonke Haleluya, dumise yena, phakamisani izandla zenu, khohla ukuthi ungaphi, yazi nje kuphela, ukuthi useduze layo, futhi ubuhle bakhe, lenkazimulo yakhe, lamandla akhe, lesihawu sakhe, sibekezela laphakade, yena laphakade uyafana, libusisiwe, ibizo lenkosi, haleluya. Oh, lidunyiswe elakhe ibizo elingcwele. Oh kumangalisa njani yena ulamandla kanjani bangaka bafuna ukunikela impilo zabo kuNkulunkulu kakutsha phakamisa isandla sakho bangaka bafuna ukunikela impilo zabo kuNkulunkulu yikho lokhu phakamisani izandla zenu asiboneni Pentecost asiboneni abantu bakaNkulunkulu nami ngizaphakamisa esami isandla Nkosi nanku ngilami mina ngithule thatha ingilosi ke lamalahle elathini futhi uthumele amandla akho phezu kwethu Nkosi Nkulunkulu siphe khona ngokugcwala kukamoya wakho obaba zwana umthandazo wethu onkosi zwana umthandazo wethu njengabantwana abakholwayo bemi indumiso ebizweni lakhe o njengamakhakhasi enkazimulo esiwa o amathonsi amazolo esihawu o kadunyiswe uNkulunkulu makuthi imphefumulo yethu imelele uyakukholwa lokhu na uyakukholwa lokhu na lo ngumoya ongcwele ozayo lokho yiwo lawo mandla angabonakaliyo asiqubela empusweni kaNkulunkulu isibusiso sePentecost phenduka ekhaya wena ukhangelelwe ekhaya ingabantu abaligugu uNkulunkulu ufuna wena uzinikele ngokwakho bafazi zihlambululeni ngokwenu madoda zihlambululeni ngokwenu asibuyeleni kuNkulunkulu futhi simkhonze uNkulunkulu ngenhliziyo ehlambulukileyo sibili
kadunyise uNkulunkulu umoya ongcwe ukho naphandle emhlanganeni yenza nje ozwa uholelwa ukuthi ukwenze yekela nje umoya ongcwele asebenze kuwo akusela engingakutsho angisakwazi ukuthi nje ngithini manje umoya ongcwele ugcwele isakhiwo sonke nje Libusiswe ibizo lenkosi udumo kuyo inkosi oh haleluya haleluya udumo kuyo inkosi dumisa inkosi umangalisa kanjani kuyinkazimulo enjani kuhle njani kumangalisa njani indumiso yabangcwele bakaNkulunkulu phezu kobuso babo phezu kobuko bukamoya ongcwele elapha esebenza njalo esitshengisa thina inkazimulo yakhe phakathi kwalelo xubu ngobunye bokuvumelana bedumisa ibizo lakhe shebelika futhi ugqawule omunye isandla uthi dumisa inkosi mfowethu dumisa inkosi dadewethu asingeneni khona phakathi njalo sekele uNkulunkulu asivuseleni dumisa inkosi yikho kanye lonke ma-Methodist lama-Baptist lama-Presbyterian ma-Pentecost lama-Seventh Day Adventist loba uyini uqawulane omunye lomunye ebukhoneni benkosi uNkulunkulu yikho lokhu oh haleluya 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 Oh ngiyathaba kakhulu ngingomunye wabo ngiyathaba ukudiliza imduli ukuphosa incekeza phandle inkazimulo inkululeko enkosini udumise ibizo lakhe elingcwele malibusiswe igama lenkosi oh haleluya dumisana uNkulunkulu oh ngiyathanda ukubona lokhu abantu beqawulana izandla omunye esomunye njalo bekhanyisa ubuso babo amandla kaNkulunkulu esithi yikho lokho Hikho lokho singabantwana bakaNkulunkulu thina sonke silibandla linye elikhulu kakhulu umuntu munye omkhulu kuKristu Jesu owakhe umlobokazi yena owenkazimulo ukubuya kwenkosi kuyasondela eduze abantu bakhe besibandawonye futhi bezithanda ngothando namandla obukho bakhe olokho kunje ngezulu olokho kuhle Amen.
Oh, how glorious, how wonderful.
Oh, inkazimulo enjani, kuhle njani, ukukhonza nje inkosi emoyeni lasemandleni. Sikhathe sinje. Loko bekwiku zamisa siyaqala akula nje mina ngibatshelile abazalwane bazalwane akula ndawo yokuma akula ndawo lapha ukuthi thina kazange siqalise ngakho thina kasini njenge kuyamangalisa bangaki abezwa kuhle sibili ubukho nje benkosi omina kuyamangalisa ubukho benkosi lapha Manje ubukho benkosi bulapha ukusilisa abagulayo kwenze abantu besile ukholwe nje yena liyamkholwa yena ngathina singamakholwa yena zonke izinto ziyenzeka uyakukholwa lokho uyakukholwa ukuthi lokho yibukho benkosi manje lisa nginikeni isikhatshana nje isikhatshana nje manje futhi lilalele nje okwesikhatshana yekela ngifakaze kini umoya ongcwele lapha yekela ngikutshengise ukuthi ngumoya ongcwele lapha yena lo kanye okhulumayo lo onguye oyenza into uyakwazi lokho bangaka balapha manje ababuye lapha begula kasiboneni izandla zenu labo abakade belesifo
Gulabantu, gulendoda emi lapha, uyakholwa nomzamo, akula makhado okuthandazela aphumileyo, kodwa uyakholwa ukuthi uNkulunkulu engakusilisa, uyakholwa yena engakutshela uhlupho lwakho, lusehlangothini lwakho. Kumele uyehlinzwe, kunjalo, ibizo lakho ungumnu Cartwright. Kunjalo, uqondele inlock, babhayisa ngesandla sakho. Ulungile, hamba ekhaya futhi usile, awusoze ukufuna ukuhlinzwa. Uyakukholwa. Leyana indoda ephethe umntwana ezandleni zayo. Uyakholwa ngenceku kaNkulunkulu. Uyakholwa lokho ukuba ngumoya ongcwele. Kangikazi wena. Uqondile yini lokho? Kangikaze ngikubone empilweni yami kaSazana. Uyakholwa umoya ongcwele engangitshela ukuthi luyini uhlupho ngaleyo ngane. Ilo qubuko. Kunjalo ayisikho yini lokho? Qiniso kawuveli lapha. Hatshi, ulohlupho lwesisi ogula ngalo wena. Uqondile ayisikho yini? Uvela eKansas City. Kulungile, buyela uJesu Kristu uyakusilisa. Haleluya, uyakholwa, uyakukholwa ngenhliziyo yakho yonke. Nansi ingilosi yenkosi ilenge phezu kwalo omncinyane omncinyane, sibilo wesifazane omdala olomsa ohlezi phakathi lapha ebulawa hiyeniya. Uyakholwa uNkulunkulu uzakusilisa? Kuyo leyo heniya dadewethu, wena oleluba elincane elibomvu engwaneni yakho, phakamisa isandla sakho. Kulungile, hamba ekhaya futhi usile. Amen. Ongo uNkulunkulu nguKristu indodana kaNkulunkulu, yena uvukile kwabafileyo, yena ulapha manje. Bekani izandla zenu phezu komunye lomunye, njalo nje linikela isikhathi esihle somkhuleko. Lina lonke lisacela omunye ukuthi abuye lapha. Woza ngapha mfowethu, lisabeke izandla zenu phezu komunye lomunye ukutshengisa ukuthi uNkulunkulu uyasilisa lapha. Ngilo mfowethu lapha ukuba akhuleke naye. Ubekela phambili, kulungile, indumiso enkosini uNkulunkulu.